Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibongeke uTanono kaWande obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku14 lwezi 2022 ngoChris Gandhi. Endabeni zethu namhlanje, amatitshala athi awasoze amukele imali yebonus ephiwe igama likamongameli ethiwa yi-presidential bonus.
Kina njenge athuzi sithi imali vele siyikhalelayo i-$540 esayijontshelwayo.
Ukuthengwa kwedlalade lomhlabeleli uSandra Ndebele ngamadola adlula inkulungwane ezingamachumi amathathu US$30,500 kudala inkulumo.
Bancitshwe uSandra Ndebele imali, abantu bayakhononda, banikezwe futhi imali baphinde bakhononde, kanti okumele kwenziwe yini?
Gambe umbuso welemelika usuphela ukuba ngumbuso kantando kaZulu na.
I-Democratic Party ingathula ilandele ama-Republicans, ingakhuluma ukuthi ama-Republicans kabayeyele into enqabela i-democracy. Kuyabe sokuyinto embi leyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amatitshala athi awamukeli imali yebonus ephiwe igama likamongameli ethiwa yi-presidential bonus. Uhulumende wethule umbiko ngeviki edluleyo esithi izisebenzi zakhe zonke zizathola amakhulu amadola emelika amabili angamakhulu amabili US$200 phezu kweholo lebonus ebelivele likhangelelwe ukuphiwa lezi zisebenzi. Kodwa embikweni awethule ngeviki edluleyo uhulumende uthe imali le izabhadalwa izisebenzi ngenyanga ezimbili. Ezinye inhlanganiso zezisebenzi zibikwa zisemukela leli nyathelo. Kodwa inhlanganiso yamatitshala emaphandleni ye-ATUS ithi ayamukeli imali le ngoba iphansi njalo iphiwe igama likamongameli elokuthi presidential bonus. Ngesizwe ingxoxo esiyenze lesikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo.
Sakubona ntateli Chris Gandhi, kuyasethusa kakhulu njenge-ATUS ukuthi uhulumende avuke esinikeza imali, imali yama-taxpayers kodwa abeseyibiza ngokuthi i-presidential bonus. I-presidential bonus yangikhona ungayiqathanisa lebizo lesikhundla sika-president usukudane ukuthi kungabi kuba yibonus lebizo presidential bonus. Empeleni akusethusi nanku lango lanyakeni bakwenza. Lo nyaka sebekwenze kwaba buhlungu kakhulu ngoba leyo presidential bonus yangikhona isiqunywe kabili. Sifana nje lokuyimali okunye okukhona. Kodwa-ke thina njenge-ATUS sithi imali vele siyikhalelayo i-$540 esayijontshelwayo. Nxa sikhangele kathe sikuyisenziwa indaba ye-bonus, nxa sikhola 540 i-bonus idabu besiyabe sikubo 1,008. Ambona ukuthi upresident ubengabalalo igunya lokuthi i-bonus yethu ebuya njalo ibizwe ngebizo lakhe. Kathe sokumenza imali ibizwe ngebizo lakhe usenza njengokuza inkukhu okuthi ungahamba uchitha inyawo uthi kuyahamba lakho kulandela. Nxa uchitha inyawo uthe ezimbili ezintathu khona kuzabe kubone ngani thiwa inyawo uthi yachitheka. Pho thina sonkukhu eziholelwayo, thina siyalazi ilungelo lethu. Abayekeli ukudlala ngezisebenzi balungise iholo lezisebenzi. Asikho isidingo sokubizwa kwemali eholwa isebenzi kahulumende kuthiwa i-presidential bonus. Ikuthi nje ezinye izinto zenzakala eZimbabwe kuphela. Sithanda ukuthi iqondisi i-NJNC ikubona kuphuma impumelo ezinhle ngabantu nje abakholisa ukuyanikezwa ama-allowance, akulazisebenzi abazimeleyo. Ama-union akhona ale nkokheli yizo inkokheli lezo okumele zehlala phansi zikhulume ngeholo lezisebenzi. kungenjalo sizabe siqhubeka sinikezwa inzece ezikhithikele phansi indaba besizwela kade we deserve better ababuyele ku constitution siyexoxa phansi labantu okumele sixoxe labo public service commission hatch izaba lebe abalenzayo nge-NJNC
manje kuthiwa ibonus le izabuya njani sizwa kuthiwa izabuya ngemva kwenyanga ezimbili kuliqiniso nalo njalo lina liyakwamukela inloko
ibonasi le kuthiwa i-presidential bonus asiyamukeli kungoba thina vele imali esiyifunayo $540 kusuka kube buhlungu kakhulu into ongayifuniyo umsiphinda inikezwa lebizo elokokutshengisa ukuthi awuncengwa njengesisebenzi ngokunjalo konke kokubila sikwamukeli simatasa khulumisana lezisebenzi ukuba senze njani ukuqeda ubusela lobu senze njani ukuqeda uncindezelo lolu senze njani ukuze sithole $540 yethu esivele sayitshontshelwa emuva le ku-2018 October.
Lo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala owemaphandleni i-R2s ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Ukuthengwa kwedlalade lomhlabeleli uSandra Ndebele ngamadola adlula inkulungwane ezingamachumi amathathu US$30,500 ngalinye sokudale inkulumo. UNdebele ubesethula idlalade lakhe elitha elithiwa elethulelwe enkundleni ye-ZITF koBulawayo. UMnumzana Mthuli Ncube umphathintambo wezemali uthenge idlalade linye ngamadola zinkulungwane eziyithoba munembili US$8,500 ukuthi umsekeli womphathintambo wezemidlalo umnumzana Dino Majakayire yena wakhipha amadola emelika alichumi lantathu US$13,000. Lo nkosikazi Sithembiso Nyoni uthembise ukupha uMandebele inkomo ezine. Abanye bathi imali ethengwe ngayo amadlalade la ibingathenga impahla yezibhedlela esilayo iphathise uZulu. Kodwa ayisikho kwakuqala ukuthi umhlabeleli aphiwe imali eningi kangaka. UWinkidi wake wathola imali efika phose inkulungwane ezilikhulu US$130,000 kunye labanye bakhe abafana labo Ja Praiser. Sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Angimilele umsakazi, ngibingelele labo balaleli bamsakazo. Igama uVictress Mathuthu. Indaba zokuthi uSandra Ndebele umculi unikezwe imali le engange $13,000 enikezwa nguhulumende waseZimbabwe. Ngitshayela ihlombe kakhulu. Njalo ngiyakujabulela ukuthi uSandra Ndebele njengomculi ongumuntu wesifazane athole ithuba lokuthi athole imali engaka ezamsiza imfakele ukudla etafuleni njengomculi. Nxa sesibheka isimo sabaculi eZimbabwe siyazi ukuthi ngesikhathini esiningi abaculi kolutshwana bakuthi layo ngomsebenzi wabo abawenzayo kodwa nxa esethe wanikezwa imali engaka siyambongela kakhulu uSandra Ndebele kuyinto enhle kakhulu ukuthi labo njengabaculi babhekelelwe bathole imali ezabasiza ekuculeni kwabo lasezimpilweni zabo. Ngiyambongela kakhulu uSandra Ndebele ngichayela ihlombe lokhu okwenzakaleyo ukuthi athole imali engaka sengathi kungangapheleli kuye labanye futhi abaculi bangapha emhlukuleni wesiNdebeleni thole lelo thuba lokuthi banikezwe izimali lezo nxa zitheza abakhona.
Abanye bathi ukukhalakhala ukwenziwa ngabantu kuyamangalisa ngoba bakhona abanye abahlabeleli abafana labo uNgidi asebekuye baphiwa imali eziningi kakhulu ezedlula o $70,000 ngesikhathi besethula idlalade labo. Ukubona njani wena lokho?
Mina ngiyabezwa abantu bayakhala ngokuthi hey uSandra Ndebele unikeze imali yigovernment, hey kumbe sibe kufaka kube sokuhlangene lezo mbusazwe. Asikho isidingo sokuthi abantu bakhale kangaka ukuthi uSandra Ndebele unikeze imali. Akuqali ngaye ukuthi kwanengi sikuzwa abaculi kakhulu basemhlubuleni wasemashonaland benikezwe izimali njengoba sitho nje ukuthi abo Winky DC asibezi banikeze izimali ezinkulu okudlula le mali esiyizwa kuthiwa inikeze uSandra Ndebele. So abantu nxa sebekhuluma sebekhalakhala futhi bafuna kwenziweni, bancitshwe uSandra Ndebele imali, abantu bayakhononda, banikezwe futhi imali baphinde bakhononde. Kanti kumele kwenziwe yini? Abaculi kahle kahle abantu asingabafakini kwezombusazwe bengabaculi abekho ngaphansi kwezinhlangano zonke lezi ezombusazwe kumbe kanjani. Nxa bethe bathola imisebenzi bathola izimali lezo, kumele sikutshayele izandla kakhulu, singabi ngomakhala njalo, sinikwe siyakhala, sincitshwe siyakhala, pho esifuna kwenziwe yini? Abantu abayekele ukuthi yonke into nje behlala besola. Kuyilithuba elihle litholwe nguSandra Ndebele ukuthi laye athole leyo zomali esasizibone zitholwa ngabanye. So abantu abayekele nje ukukhalakhala, babonge lapho kumele babonge khona, bakhala lapho kumele bakhale khona, hayi kuhlala abantu bekhala njalo lanxa nje sokwenzeka into enhle njengale. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke ngunkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane. Ubexoxa ecingweni le Studio 7 ese South Africa. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa uhambe kobulawayo izolo lapho abone ngawakhe untombazana oleminyaka yokuzalwa ethoba munwemunye 9 ozithweleyo. UMnangagwa ubikwa ephathele luntombazana ukudla, ingubo lokunye okokusebenzisa. Luntombazana ukhangelelwe ukubeletha kumaviki amalutshwana alandelayo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulomholi wamapholisa uSuperintendent Vigai Maunganidze obuthiweyo ngoba etholakele elephepha lomhloliso wezemithetho wona ungakalotshwa. UMaunganidze ubuthiwe ngolwesihlanu wamiswa emthethwandaba weHarare ngolwesihlanu njalo ngomgqibelo ukhangelelwe ukuthoniswa lamuhla. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani bantu bakithi? Hayi, ngikhalaka laba abantu abaqamula ba abantu. Qamula umuntu wesifazane ilo ingalo ngendawo ye-ruling party, akula muntu obotshwayo. Basha abantu bazenzele. Nathi abantu ezigabeni zethu singavumela abantu esingabaziyo bezoganga. Yabona ukusuka lapho asibambananga, ngabe sibambene kahle kahle ngaba kula sithi esingenayo. Umuntu ebezotshaya abantu empaka ezigabeni zabo emakhaya. Hayi khona, nathi okunye asibambananga, serious. Hayi, asibambananga. Isita kumele azingene singene ma ukuthi abantu besigabeni kwapho kancane bexotshwe lesigabeni kumbe benze okunye kube ne-impanishment. Akubona ukuthi kuthi umuntu uyeshaya umuntu wesifazane, akula muntu oboshwa usani, abantu bezani bayaganga. Asisafundi ngento zezani zanzane endaweni zethu.
Saribonani, saribonani lonke maZimbabwe amahle. Studio 7 linjani lonke magumba manomhlaba? Hayi, mina ngiyaphila, ngeke ngizitshe igama lami, kodwa kulento engikhathazayo engihluphayo. Ngizwa kuthiwa abantu behambile ukuyobona lapho kulele khona abafowethu labodadewethu khonale ezweni lasezambia komakhelwane. Umbuzo wami ukuthi kungani amathambo la angakuyi ezolaliswa la ekhaya ukwenzela ukuthi uma kufika isikhathi sokuthi kuyobonwa lapho abalele khona, wonke umuntu khona ukuthi ehambe, kunganawo passport, kunganani ehlulayo into yini khonapho. Ngicela mpela ukuthi lo mbuzo ufike kubaba phambili. ndikhona nakuyo minister wamasiko azizwele ukuthi sikhala kakhulu ngabafowethu laba balele khona ngoba azi walaphalele khona lamathambo. Ngiyabonga kule ndawo.
Ye Studio 7 linjani? Ake lami ngiqhawule lapha wamumbono ngalo baba lo ofuna ukuzokhokhela amaNdebele yena engasondebele. Hhayi abantu bakithi singaba lokho sikhala sibili sithi thina sikhokhelwa ngamashona lakhona ngapha njengoba futhi lifuna ukubiswa elinye ishona. Akula mntu wako akula Ndebele lakomoyo moyo ngamqondisi kuyikuthi ngeqiniso ngakomoyo kuyafanana vele sithathe elinye ishona futhi ukuthi libuye lizodabula ilizwe sithi thina sifuna ukuzimela sodwa kodwa sithathe elinye ishona lizodabula ilizwe futhi.
Ngabe ninjani ku-Studio 7? Mina ngizothanda ukukhuluma ngala abantu abakhomplena ngabalaleli ababulisa ihlobo nabangani emsakazweni. Awu bantu bakithi, kanti nifunani vele? Abantu laba baqala bengamameli i-ZBC eZimbabwe ngendaba zenu ezizokushaya imithetho baze baphume elizweni. Manje sibathola ukujabula lokho kuncane ku-Studio 7 selishaya imithetho njalo. Hhayi ake nihlukane nabantu phansi. U-Studio 7 akakhethi uhlangothi, nini nizokulalela ezamasiko sibuye sizwe sivuselele umoya nobuntu nkameli inkomo. Abantu bayeza bazopromote i-music yabo laba especially laba abasha, even laba abafuna usizo bayasenda inhlupho zabo la emsakazweni namanamba sibasize ngalokho sibasiza ngakho. Lina senibuya nizokhomplena ngokuthi abantu babulisa abantu emsakazweni, naye ke nihlukane nabantu. Ngiyabonga msakazi.
Sanibonani abantu bakhethile njani ngezindawo?
Hhayi kodwa kusekuqinisweni ilizwe lakithi likushwa iziphofu, impumpu uthi empela ezingaboniyo emehlweni, iziphofu ezingaboniyo mnankagwala. Khona kuleyo Egypt uye kwenzane Egypt? Edlalisa nje imali, kube le mali uyenzela abantu something, or wayenza imigwaqo or anything angayenza ukuthi abantu bayibone dani ukuthi selokhu wangenayo yini into owayenzayo mina ngakho ngaphandle nje kokuzula nje ngendizamthina ngokuzula nje ngeframachina kuphela into ayaziyo. Enye into ongatshona uyibala mntu ethi mina ngakho wayenza yini? Kodwa bayajabula abantu bezanophepha. Kodwa eqinisweni sibuzwa iziphofu lapha, iziphofu mpela ezingaboniyo ezingelamehlo mpela. Angeke ukuthi umuntu upresident ufana lomnankakho so kambe ukuhlala usemoyeni kusiza ngani lizwe liloka libola ligugudeka lisiya phasi? Kodwa imali endizamthini unayo kodwa yokuthenga imithi esibhedlela akalayo, eyokulungisa izikolo abantu babo bethu bawelwa imiduli akalayo, eyokulungisa imigwaqo akalayo, yokuthi kuyenzwa imali elizweni beyekele ukubusela babo lekhora yabo le into zonke lezi mawuthi lokuza zokula mali lizwe kalila mali endizamthina yena uyithathaphi yokuhlalisa emoyeni njengenyoni? Uyithathaphi leyokugibela indizamthina yena? Hayi kodwa lezi ziphufu zezanuphiye.
Salibabonani wasakazi nani balaleli be-Studio 7, ngifela ukuqinisa lo khuluma waselupane ejabhiwa eGhana. Balaleli be-Studio 7, nginokumangala nje abezimbabwe ngathi wona amaminista asezimbabwe yonke icabinet yasezimbabwe icabinet kamnangagwa ethi ezimbabwe kunenkululeko. Ezimbabwe sikhululekanga, ezimbabwe siboshiwe, ezimbabwe engake ngeke sithi sikhululekile, ezimbabwe sigcwele amazwe wonke lawo emazweni sishaywa sibulawa senziwani ukuthi sikhululekile singasebenzi ezweni lakithi. Abantu abakhululekile yilabo abasebenza emazweni akubo, hhayi thina ezimbabwe. Singathi singayibiza sithi yiphi leyo nkululeko yakhona ngoba sihleli emazweni, sihleli ngokucasha, sihleli ngokubaleka, sihleli ngokuzifihla, siyothi sikhululekile ezimbabwe? Yiliphi abakhululekile? Yibo bona laba bezano abomnankagwa nabogawulo nabochuma, yibo abakhululekile, hhayi thina abantu phansi. Asikhululekanga thina ngoba sihlale sisenhlungwini, sihlele isikhala. Umuntu eZimbabwe mayahamba nje esitaradeni uyambona nje ukuthi lo muntu usizile ubhalwe ebusweni, kothwa lapho sikhululekile. Ngengamangala uba omunye ubaba nje elivisiye mayethi abantu bezimbabwe eZimbabwe kunenkululeko, umbuso kaSmith wawungakhululekanga kodwa manje sikhululekile. Angazi kwakuthiwa ngumkhwana noma kwakuthiwa ngumkhwanazi noma kwakuthiwa ngumnguni lo baba owakhuluma
ngabe salibonani saRonald ngabe livuka njani ku-Studio 7? Hayi thina siyavuka. Bengicela ukuphawula kancane endabeni lezi ezomsindo lezi olodlame lolo lwenzakala ekhaya kweZimbabwe. Ama-ovethi yibo abantu abaphakamisa udlame, ama-ovethi awezanu-PF. U-president sengathi kungayenziwa udlame kodwa ama-ovethi yiwo aphakamisa udlame emakhaya, besithi bona yibo abalwa impi. Ngoba ngikhuluma kanje lami nga ngangili yuti lezanu kodwa ngachiya ngo 2008 kuma rerun sasichaya abantu ekwekwe le ekuthiwa kuse ingvino kokulabo masara kufa o DT yotenga besihlalise gangeni sichaya abantu sikuchayise slogan ngehluleka sikuchaye singakuba kwathi ngwe ngwe MDC siyabamba imbuzi ezivayeni sisidlinyama lo ngumsebenzi wamaoveta soka president mina ngagwase singamgcona ye kodwa hayi lami ngangingumunye wangkhona wamayute zampf anyeke ngize ngiziveze ibisho kodwa ngangingumunye wangkhona ngachiya mbona ukuthi lokho esikwenziswayo akukho right abanye bethu bahlanya ngokuchaya abantu sebengathaba ukuthi bayathaba kodwa emcineni kuthi lokwamavoti uyahlanya abanye bafa mina ngancedwa ukuthi ngiyasonta ngahle ngacabanga uNkulunkulu ngaguqa kuye ngageziswa iminyama yabantu abane sasibachaya eshagare usipho owaye ngukansela we-MDC wachaya wathathela imota eshagare lelwagweru kumadinga le wachaya wathathela imota imisebenzi yezani leyo ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, kambe umbuso welemelika usuphela ukuba umbuso kantando kaZulu na? Umbuzo lo uza ngoba iningi labaphikisa impumelo yokhetho abakade bencintisa kukhetho lwama midterm banqobile kungelani lokuthi batshengisa ukuthi intando kaZulu abalani layo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina angivumelani lalezo ngcwethi ezicungula ezombusazwe kumbe ezikhangela ezedemokrasi. Kuqakathekile ukuthi i-Democratic Party ikhulume ngedemokrasi ngoba nxa sikhangele i-Democratic Party imelele oluningi. Nxa abantu sebezavalelwa ukuthi bavote kumbe bavalelwe ukuthi benze ama-choices abo, i-Democratic Party ingathula ilandele ama-Republicans, ingakhulumi ukuthi ama-Republicans kabayeye le into enqabela idemokrasi. Kuyabe sokuyinto embi leyo. Singananzelela ukuthi nxa sikhangelele amaphathi womabili kule ndlela leyani ukuthi uyabona sobala obala ukuthi i-Democratic Party imelene, i-Republican Party imelene. Esikhathini esiningi i-Republican Party ikhangele umuntu labaswelayo, labahluphekileyo, labafuna i-representation, abangeke bazikhulumela, abangelazimali zokuzenzela izinto.
Manje ibandla lama Republicans lona ulibona njani?
Ama Republicans amelele abanothileyo labanelisa ukuzenzela izinto. So ofuna ukukhulunyelwa ngubani? Ngongela imali, ngongelazi izinto zangkhona. Kuqathekile ukuthi ama Democrats akhulume ngani ngedemocracy. Ngoba nxa idemocracy ngalahleke eAmerica, nxa sesithi thina kulungile ukuthi abantu bahambe nxa bengajabulela ukuthi uhulumeni ubusa njani, bathwala induku lezikhali. Bayibhidliza izinto zikahulumende kumbe babhidlize indlela uhulumende ayenza ngayo izinto. Njengalokhu okwenzakala e-Congress ngesikhathi sama-election ngo-January 6. Kungeza-ke kulunge ukuthi abantu bangakhulumi ngakho ngoba yinto eluhlazo. Ngoba ama-Democrats angekela ukukhuluma ngakho baza kuphinda bakuphinde. Sizagcina sesibusana ngenduku, sesingasabusani ngomthetho. Ongela nduku engasakhulumi kukhuluma bale nduku ngoba bachaya. Hayi, mina lokho okwaezingcitshi zakhona lezo kuyadiphenda ukuthi bona bakhuluma beseceleni likabani. Nxa beseceleni likaTrump baza kuthi khona ama-Democrats kubi ukuthi batshele ama-Republicans. Kodwa bakhona lama-Republicans labo abakhulumela ngaphakathi abayisa kuTrump abafuna i-democracy. I-democracy ifunwa ngumuntu wonke.
Lo ke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Washington, Washington State ngapha kwele Melika. Umhlabeleli uSikhosana Buhlungu njengokuthembisa kwakhe ngolwesine wethule ingoma yakhe ethiwa Khiwa. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uke waxoxa loSikhosana phambilini kokwethulwa kwale ngoma.
Ngizalezela maga phakathi komnyaka. Nalandise. Nalandise. Ikho
Babengibiza Hlanya, sebengibiza Khiwa, yiyo ke ingoma entsha, ingoma kaSkhosana kubuhlungu esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ama tichala ati awamgeli imali yebonus ephiwe igama likamongameli ethiwa i-presidential bonus. Kuthengwa kwedlalade lomhlabeleli uSandra Ndebele ngamadola adlula inkulungwane ezingamachumi amabili US$21,500 kudala inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Masidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.